o e Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwala zomuhle ikudibana ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNhlolanja 2020. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje kade lini langa lama youth kade hlangana iHarvest House. Sebe bathe wona sebenziqeda umhlangano bathe ngene esitudini sika Nelson Mandela. Kodwa kade sebevinjelwe ready kwelinye isayithi ngamapolisi.
Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo beMDC okugcine kugoqela uZulu Makhaza.
Ya into esabisayo sivile kakhulu le kodwa nje kuli-problem ebangelwa nguhulumende ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amandla namthini. Ngathi airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhithi.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane le-coronavirus ngemva kokwethekelela kwele-China. Inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kuvikwa kuyikho osokuvimba intuthuko kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo bebandla leMDC kwangenela loZulu Makhaza. Abakade betshengisela laba batshele iStudio 7 ukuthi balandele inkuthazo yenkokheli yebandla leMDC ukuthi batshengisele besola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokoma kwempilo ngenxa yombuso webandla leZANU PF. Abantu laba bebetshengisela ngokuthula behlabela ingoma ezichothoza uhulumende, amapholisa asebaphosela intuthu ehitshayo bachitheka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Thamsanqa Hadebe laye obekhona kulokhu kutshengisela.
Right, namhlanje kade lini langa lama youth kade hlangana iHarvest House befuna ukuthi babonisane ukuthi bangenza njani udaba lokuthi bakuhambise njani ukulungiselela ukuthi labo njengoba uPresident wethu wasitshela ukuthi u-2020 umnyaka we-action lokuthengisela ukuthi silungisise sithengise ilizwe lonke lalabo abaphethe ukuthi singomeni bathe wona sebenziqeda umhlangano basengene esitridini sika Nelson Mandela kodwa kade sebevinjelwe ready kwelinye isayithi ngamapolisi.
Manje kugcine kusenzakalani? Belokhu betshengisela na kumbe bagcine bevinjwa bahle bacithe?
Ya bagcine sebephoselwa amatiye gasi sebegijimiswa sokukathesilo abantu sebephonga ukungena yonke ndawo bebaleka sebebuyela ezindlini zabo ukubona kwami.
Akula yini ababotshiweyo?
Ngikhuluma kanje angikazi ngoba lami ngikwenye indawo ngikade ngikhonapho so ngikwenye indawo lapho engihlezi ngilelela abafana bami ukuthi sibuyele lati.
Sizwa kuthiwa abantu Makhaza labo bebesebengenile labo ezitaladeni bencedisana labakhulayo be-MDC.
Lonelo liqiniso ngoba uyazi umuntu isekeli zonke zeZimbabwe naso silomoya ukuthi abantu be-MDC mabenze something babathungamelele ukuthi bathenze ubuthungameli noma ukuthi i-government yaleli lizwe ukuthi lokhu ekwenzayo kuyeleka kusuthisa onke muntu
kodwa kuzisuthisa bona vota abantu bezamiphiye.
Kahle kahle injongo yokutshengiselana leyi bekuyikuyini?
Ukutshengisela okwenziwa ngabantu lapha ukuthi batshengise ugovernment, uhulumende wezanu-PF ukuthi abacabanga bathakazeleli lokho okwenzakalayo, ukuthi amafutha ezimota aphongukhwela isikhathi sonke, intengo yezinto ezithelize emashops iphongukhwela, uhulumende ezithulele ungazathe kaboni lutho.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe, lilunga lebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe selinqume ukuba kube lokutshengisela kwabantu elizweni lonke bekhonona ngesimo somnotho esingamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare namhla, uChamisa uthi ukubhoda akwenze elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana loZulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethusela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela, kabesabi ukutshengisela.
Abantu bathi umongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba kabasoze bekulalele. Sitshele okokwenza. Mina ngithi kakube lokuthula, bona bathi asila kuthula. Akula kuthula ezikhwameni zethu, asila kuthula eziswini zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha, ngoba iqula lamabandla lePolat lisehluleka kumayensa abantu, njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kuleli ngelasisindo. Isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU-PF.
Umongameli uChamisa ukhulumile ukuthi abaningi vele sebesithi selisifuzele thina, so phansi ngale abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe yakwazi ukuthi sesidubeke kwaze i-school fees, kunengi akuphela ukudla, kuyaswelakala, indlala kunengi kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi,
umele emathebele nothetha leparlamente engwe-MDC unkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya abantu okokuqala ukuthi bakhathele, abalatshesi anything bajoyina, ngoba vele thina asila lutho, sivele siyadubekela from kudala. So nxa umomo olizunjenje akula nto esiyizuzayo ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke yenziwe elizwe labayofuna ukuparticipata bebe yingxenye yabo.
Kodwa omele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele uthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba uMnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelayo emncintiswaneni ka-2018 ubengatsho ukuthi kule political crisis, kodwa ubesithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekelwe ngomunye omela inhlanganiso yabe-National Youth Service umnumzana Antifazi Banda othi bona kabavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-practice lawo akhulunywayo afuna ukuyenziwa yi-MDC Alliance ka-Nelson Chamisa, thina njengamalunga e-National eZimbabwe National Service Graduates Association iziNASCA asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke ma-issues awe-violence.
Ezinye iy'ncwadi ezigcubulunga ezombuzazo zithi ukutshengisela osuke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzwale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho-ke ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lo mbuso okhona. Inhlanganiso yezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba ukhulunyiswano womqotho hathi phansi kwe-Poland engagoqeli amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo, njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave,
la ku shortwave 6175 la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane leCoronavirus lona eselibulele abantu abazinkulungwane ezimbili kwele China. Obona ngezemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Poshia Mananganzira utshele iStudio 7 ukuthi owesifazana lo uvele kwele China lapho asebenza khona. Uthe njalo ubehlala esiqintini lapho okwaqhamuka khona lumkhuhlane. Kodwa uthe akalazo impawu zawo. Ukugcinwa kowesifazana lo sokuthiye iningi lingahlalisekanga eHarare linakanela ukuthi engaba elawo lomkhuhlane njengoba evela kwele China. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Charles Nyoni.
Ya into esabisayo sivile kakhulu leyo, kodwa nje kuyiproblem ebangelwa nguhulumende, ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amanzi namthini ngase-airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhi ukwenza ukuthi bakwanise ukukhontena umkhuhlane lo. Njalo nje kwakumele bayanise abantu kulokhu besahamba ngase-China kumbe ukubuya ngapha, ngoba siyakwazi sonke ukuthi uhulumende nje kakwanisi ukuthi gcina nje kanye nokuthi lapha okufunakalayo i-coronavirus. So okuthi ukuthi umkhuhlane ungavele onzima ukuthile sizakufa ngokuningi lethu.
Ngobudlelwano obuhle obukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe loweChina, ubona uhulumende weZimbabwe engavimba abantu bakhe yini ukuthi baye kwele China, kumbe ukuvimba abeChina ukuthi baze eZimbabwe andubana lo mkhuhlane uze uphele?
Uhulumende kasoze abambe abantu ngamandla, ngoba yena vele kakwazi into elungele uZulu, njalo kakwazi ukuthi ukuyalisa abantu ukuvakatsha kwele China akuthi ukuthi kuyaphambanisa ukudlelana, kodwa yikuzama ukuvimbela kanye lokulondoleza impilo kaZulu kwele lethu leli, ngoba asinayo imithi efunakalayo njalo asinayo imitshina efunakalayo ukuthi siyelaphi lo mkhuhlane ungavele uwanje kumbe ugcwale kweleli lizwe leli laseZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende lokhu akuzwisise, kodwa siyamazi nje uhulumende ukuthi vele kanani lokuthi azinakele ukuthi agcine uZulu, njalo uzaphongukufiyekela nje uZulu asiya evakatsha ngaseChina aze agcina eletha lowo mkhuhlane lapha ugcina ubulala abantu abaningi.
Ukhona kule mfundiso eliyitholayo yini ngalo mkhuhlane njengezakhamizi zeHarare?
Akula ngitho mfundiso kumbe nayodwa nje ngaphezulu kokuthi umuntu uyazihambela nje kwe-inthanethi ezidilele ulwazi yedwa nje ngokufuna ukuba kwazi ukuthi umkhuhlane lo unjani.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo oluntu. Inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kuvikwa kungokunye okuvimba intuthuko yamabhizimusi elizweni. Lokhu kuvele emhlanganweni wabosomabhizimusi abawenze lo mphathintambo wezamabhizimusi uNkosikazi Sekayinzenza kobulawayo namuhla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
osomabhizimusi bakobulawayo bathi izikhubeko ezinje zibenza bengenelisi ukuba bahlele kuhle inhlelo zabo zakusasa ngoba bengazi ukuthi ikusasa yakhona ibabekeleni. Umphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekayi Nzenza uvumile ukuthi bayakunanzelela ukuthi imithetho ihlala iguqukile kodwa-ke bakhangelele ukuthi lo nyaka bathuthukise osomabhizimusi.
So every government, we know that issues of foreign currency are problematic.
Njengohulumende siyakwazi ukuthi udaba lwemali yangaphandle luluhlupho. Abathengisa okungekho emthethweni bayanda ngamandla. Amankampani ethu alungisa impahla ezilutshwane. Lokhu ngezinye zenhlupho engizaziyo. Kodwa ngibuyile ukuthi ngizolilalela. Ngiyavuma ukuthi imithetho yethu ihlala iguquka. Ngakho ngizalilalela. Sihlanganisa amakhanda ndawonye. Kodwa ke ngomnyaka ka-2020 sikhuluma ngela kusasa njalo lokulungisiswa kwempahla.
2020 we are talking about prosperity.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yebulawayo Leather Cluster umnumzana Fungaye Zwinondiramba uthi umumo okhona elizweni okwamanje ubadalela imigoqo.
Esifunayo kuma policies yokuthi ama policies lawa kumele abe into A1 for some time ukwenzela ukuthi nxa uyenza i-business yakho uplan around those policies. Kungabe kuloko kuchintsha ukuplan i-business kuyagcina sokuhlupha kakhulu.
Omunye wabo somabhizimusi obesemhlanganweni walamhlanje umnumzana Lizwe Sibanda ukhala ngokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswayo.
Hayi, kunzima kakhulu kithi esikubhizinisi ukungacaci kwemali le esetshenziswayo. Namhla yi-US dollar, kusasa nge-ethi bond. So kuba nzima kithi ngoba kuyake kumele futhi sithengise nge-bond note kodwa nxa sesiwodwa labe sihamba siyawoda khona sebefuna imali yangaphandle.
Umnumzana Kholisani Moyo ingcwethi kwezenotho esebenzela ikhansili yakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende acace ekwabeleni imali yaphandle kwelizwe.
Thina ke kobulawayo esikukhangeleleyo kubana sazi ukuthi kanti siphiwa imali enganani njalo singakwazi ukuthi imali yangkhona siyiphiwa enganani silakho kubana sichazisele wonke umuntu ukuthi sisebenzise njani leyo mali esiyiphiwe nguhulumende.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthethe leli thuba lokukhuluma ngodubo lwamafutha ezimota.
Abantu abagenuine failing to access ifuel, but ifuel esahlele emgelweni lesigcwele isidlolo imethi i-research yethu phakathi komuzi and we discovered that ama-Honda Fit ntambama they were now charging in between $8-$12 silesigelekeke kucorruption. Ifuel mangoni ithengiswe emkotweni kanti futhi ithengiswe emagarajini.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni e-Rainbow Hotel kobulawayo ubuqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekthali. Idolobho lakobulawayo lilamakhampani amaningi kakhulu avalwayo ngenxa yesimo somnotho esilokhe sisiba sibi. Imizamo yokuvuselela amakhampani ilokhe ingakabi lempumela ejabulisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela okuqhamuke eHarare namuhla. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe uSecretary of State uMike Pompeo ugqibe uhambo lwakhe kwele Ethiopia ngokuphatheka emkhosini wabesifazana owe-Women's Public Diplomacy. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge lafika kwabazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2012. Kule nkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa lengxenye 75,200 esezifunyenwe zilegciwane leli emhlabeni jikelele. Udubo lwentethe ezidla izilimo oluqale kwele Kenya luvikwaso lufike kwele Uganda. Lolu dubo solusesatshelwa ukuba luzadala umonakalo omubi emazweni angempumalanga yezwekazi le-Afrika. Uhulumende namuhla wehlise impadalo yokuloba imihloliso ye-O-level e-A-level ebikhwezwe lugatsha lwezimseki ngesilinganiso esiphezulu esitshiye inengi likhala. Lolu gatsha belukhuphule impadalo yokubhala imihloliso ye-O-level isuka ku-$15 i-subject inye isiya ku-$190. A-level yona ibikhwele isuka ku-$26 yaya ku-$351. Kodwa ngemva kokukhala kwabafundi labazali, umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema wazise ukuthi abafundi sebezabhadala imali ekade bevele beyibhadala ukuloba imihloliso yabo. Ngamanye amazwi, abafundi abaloba i-O-level bazaqhubeka behlawula i-$15 kuthi abe-A-level labo bazahlawula i-$26 i-subject ngayinye. Sixhume umzali umnumzana Greta Vodloza Spanda yena othi kuyajabulisa okwenziwe nguhulumende.
Babudaba lolu ludaba oluhle kakhulu olufika endlebeni zethu njengabazali abalabantwana abasezikolo, njengabazali abalabantwana abangelayo imali yokubabhadalela, ngoba kathesi kunje sesikhangelele ukuthi abantwana abaningi abaseyi kubhala imihloliso yabo, ngoba njengabazali sinakathilayo leyo mali eseminingi kangako kade sibeziwe. Yikho-ke ngalokho sokwenze nguhulumende ukuthi azinuke amakhwapha, yiyo indlela eqondileyo naleyo ukuthi uhulumende kumele alalele abantu njengobana wathi yena unguhulumende olalela abantu.
Kukhona yini lapho elingafuna ukubona uhulumende engenela khona njalo?
Baba, kuningi kakhulu ngoba ungakhangela ngathesi indlela okukhwezwa ngayo izinto. Uhulumende sithi kangeneli, uhulumende akhulumisane laba babhizimusi, ikakhulukazi kwizinto zeneze ezidliwa nsuku zonke. Uhulumende ukhanye udonsa inyawo nxa kuyizinto ezaffektha abantu izikhathi zonke. Ngoba ungakhangela kathesi bonke othukela, ukhangele kathesi bonke o-transport, ukhangele ofuweli, izinto zonke zinezinto ezi-basic. Kodwa uhulumende uyazidonsa inyawo kakhulu nxa kubuya kwizinto zeneze ezikhangele uzulu. Yikho sithi uhulumende kakatshitshe nxa kukhulunywa ngezinto ezimamba uzulu, izinto ezizona ezi-afektha uzulu imihla ngemihla. Uhulumende katshitshe akhuphe abantu emlilweni lo abaphakathi nakwawo. Izikolo fees zonke lezi ndlela ezibuyo kathethi, abazali kasizenelisi thina izikolo fees lezo. Angenele abeke amafees esizawenelisa ezibhedlela futhi sithele nzima babankomo. Uhulumende kathithi alungisise indaba yezibhedlela le ukuze sikwazi ukuya ezibhedlela siye kwelatshwa kuhle.
Umnumzana Greta Vodloza Spanda ngumzali ohlala eNkabazwe. Lanxa ithemba selililutshwana lokuthi umanyano wamabandla anqotshwa kukhetho owePoland uzaphumelela ukwethekelela amazwe asentshonalanga ukuyawacela ukuthi ayekethise izijeziso zenotho, lumanyano uthi uzaqhubekela phambili. Lumanyano ubikwa uzavakatshela amazwe athile eSouth Africa, la mazwe ambalwa ase-Europe kanye le-United Kingdom. Kubikwa kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezine lengxenye $4.5 million. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Pelitane lapho okubikwa kuzafika lumanyano. Umnumzana Tifa waJapi Pango ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe njalo kuyinto enhle kakhulu ezokwezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lizodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yikuthi imithetho leyo noma izenzo lezo ziza kwenziwa okweqiniso yini noma kuza kuthi yizinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambithe kube mnandi kakhulu kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona ngisho leto eyodwa ethengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esithengisela ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyayikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa wena nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango.
Ilizwe leZimbabwe babukhande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufike ukuthi khona ama-reforms asesemaningi ama-reforms ayafuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalo futhi sibukwazi ukuthi abantu bakhaliphile phandle njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela kodwa ama-reforms akhona engenziwa practical. Kusafana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi lento efana lokuthi yokwehlukanisa ukuthi umnotho weMatebeleland undliwe eMatebeleland umnotho wenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokuyana kodwa ke practically akula ngisho lento eyodwa edingisayo ukuthi kuphenze njalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kusafana lakho khona lokhu into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi ama-reforms kungakhulunywa kodwa into eqakathekileyo ngama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo babo lamanye amazwe noma yiwathi amazwe bungavuselelwa ngisho lakusasa kodwa ezongenza ama-reforms lana no engazange yenziwa okuqiniso genuinely alalana akufeze kube khona ubudlelwano bona abafisa ukuthi ngazo buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumende futhi athi abuyele back to drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa be-serious ngakho konkwata abebe-serious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso izinto ezifana le-corruption ekhona elizweni lakithi e-US kulale ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzalo khona ukuthi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwa okweqiniso kodwa bengaboshwa abantu betshaya ikanda beqeda laphana
Umnumzana Tifa waJapi Pango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Pelitane lapho kubikwa kuzavakatshelwa ngumanyano wePollard. Obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonale kwele Pelitane. Uzinja ziyamluma esigqibela uhlelo lwethu ngengoma emnandi kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare okuqoqwe ngabasakhulayo beMDC. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.